isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla zikuthu lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uthi ukuntshontshwa kwamaphepha omhloliso angakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba semandebeleni phansi kohlelo oluthiwa Grand Plan.
Indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha yindaba yamashona kuphakathi kwe-Grand Plan. Kathesi bayasibethela ama-teachers, besibethela ama-nurses, besibethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngabo. Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD.
Kodwa abanye bathi kuntshontshwa kwamaphepha omhloliso akulani lomhlobo ngoba abenza lokhu bavele bengathembeki kungakhathalekile lomhlobo wabo.
Into yenze ngugarwe yenze nabantu besishoneni bonke. Lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni.
Izakhamizi zenyandeni eGwanda zidinga usizo ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu lesiphepho.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Zangenze ngathi ngithi ngilunguza phandle, afica indlu ayisekho, indlu isiwile.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi ukuvezwa kwamaphepha omhloliso ungakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba semandebeleni. UMnumzana Mudenda utshele iStudio 7 ukuthi abavela esigabeni semandebeleni lanxa bekhaliphile bayayiswela imisebenzi.
Thank you Baba Gandalumba. Indaba yama exams not begin. Kule nto ethiwa i-Grand Plan. Grand Plan ngiyamashona. I-Grand Plan igoqela uMnangagwa, igoqela uChamisa, igoqela uDouglas Monzola, igoqela uLovemore Maduku, igoqela uSimba Makhona. These people bayakwazi lokhu engikhulumayo kati. Indaba yama exam ukulika kwama exam ngiyamashona. Amashona baplan akula mphumelelo in terms of economic transformation efuthi yenziwe emathebeni. I-education vayibamba izimseki ngeyabo ngeyamashona. Abantu abalokhu bebhala imihloliso bebala bebasa imililo abanye belayitha amakhandlela ngabe emathebeleleni bebhala imihloliso eyabe isaziwa ukuthi emashonaleni dala bayibhala. That's the Grand Plan of 1979 that we are talking of. Ungabona umuntu emathebeleleni lokhu ebhiliva kwi-exam emashonaleni leyithiwa yizimseki ube kwazi ukuthi uyisilima njengo-Obed Mpofu, njengojabulani Sibanda, njengojacob Mdene. Abantu ababo, they are provided with that information prior to the date that would be designated ukuthi kubhalwe umhloliso. So indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha indaba yamashona kuphakathi kwe-Grand Plan. Abantu abasemuva yithi, abantu abakithi belokhu bedubeka, abantu abakithi belokhu beyenza izinto eziprescribe ngabantu abamashonale. Kathesi bayasibethela ama-teachers, besibethela ama-nurses, besibethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngabo. Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD even wonke ama degrees apho chamisa lawana. They are very yifraud yonke leya yifraud akula nto enjengaleya kodwa lapha emathebeleni ndaku akula nto yahamba. Ungabona abantu befraud up to e-university level ube kwazi ukuthi they are very nearly. And even ukuthi kathesi umuntu wonke uyarecognize ukuthi kule university of Zimbabwe even the whole world must disown that. Akusena nto ekhona. There is no credibility, there is no accountability, there is no transparency. Ilizwe leZimbabwe, that's why the city chair that you know funu kusuka njengemntu wakazi izenzele izinto zethu. The issue of ama exams, especially at the primary and secondary level, should be taken back to Cambridge ukwenzela ukuthi kube transparency, kube fairness. Ngiyabonga baba.
Manje kulobufakazi na yini lokho okukhulumayo?
Ubufakazi bukhona baba Chris, lobufakazi buka Grace Mugabe at university level, lobufakazi bwe PhD, one of the most important achievement in one's life. UGrace wanikwe i-degree, i-PhD effect. Then ufakazi we bwama exams la declare ukhona ipolicy le case ezime emashonalen. Lobo yufakazi obugcweleyo and we are not going to negotiate. It's imputable. We are not going to negotiate about that. We know it's a grand plan, Baba. It's a grand plan and akula shonalen ngasipikisa. That's why ubona ukuthi umuntu anayidinga uyavivala umntwana wemola, umntwana wesikachilaba, umntwana wesiminchembu, umntwana wesikakhovu. Uyakwanisa ukubasa umlilo elight ikandlela ibale ephasi ephumelo C. Ungakafaka kwi-industry nomuntu ole A 22 A's wemashonaland, you'll see ukuthi kaperform umntwana wemashonaland ngoba baningana ama-exam, baningana amapepa without the consent. Well, kuthiwa yi-examination. There is no examination enjalo vele. This 100% or 1000% ifraud. Ilizwe lemathebeleleni selancindezelwa kakhulu ukuphuza ukuthi liphume emashonaland ukwenzela ukuthi izinto zonke zibele accountable and transparency and credibility. I thank you.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo, umkhokheli wogatsha lwabasakhulayo bebandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, umnumzana Switha Njirowotsa, osiphe imbono yakhe njengomhlali wakoBulawayo engamelanga bandla lakhe.
Namuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima, lokho yikuphambanisa. Yebo, okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi ima individual capacity, kodwa phela noma ngililunga le-Citizens Coalition for Change, angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ekhethisa omunye. Angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi, kuyokuthi umuntu yisilima emsakazweni. Mbona ngani lokho yikuphambanisa, kutshengisa ukuthi umuntu lowo kachepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye, kuyobuya ke khonokhu esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa, oSimba Makoni, labanye bakhona kuleyo nto e-grand plan eyokutshontsha ama-results olevu kunikezwa abantu abavela komhlubulo komunye umhlubulo welizwe. Lokho mbonani kuphosisa njalo iphonga ubuthelela amabizo ukuthi umuntu azizwe nje echazeka ukukhuluma ukuqamba amabizo amanye abantu engelabo ubufakazi obutshengisa ukuthi i-grand plan isebenzela lowo muntu amgconayo.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland yiyo elika amaphepha. Thina siyazi ukuthi ukulika kwamaphepha kwaqalisa nguminista othiwa ngu-Edmund Garwe, lo wanikeza umntanakhe iphepha le-exam. UGarwe lo wavuma icala lakhe wa-resigna kawuzange kuthatha insuku wabe sesichiya u-Edmund Garwe lo. So angaza ke sithi into yenzwe nguGarwe yenzwe nabantu beshoneni bonke. Lokho kuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni. Ngiyamuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima, lokho yikuphambanisa. Yebo, okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi ima individual capacity, kodwa phela noma ngililunga le-Citizens Coalition for Change, angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye. Angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi, kuyokuthi umuntu yisilima emsakazweni. Mbona ngani lokho yikuphambanisa, kutshengisa ukuthi umuntu lowo kachepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye, kuyobuya ke khonokhu esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa, oSimba Makoni, labanye bakhona kuleyo nto e-grand plan eyokutshontsha ama-results olevu.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini, ukubona njani wena khonokhu?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland imashona lendi hiyo elika ama pepa. Kina siyazi utu ulika kwa ama pepa kwa kalisa muminista otuwa mu Edmund Garwe loa nige zumtana ake pepa le exam ukarwe loa wavu mikala lake wa resigna gauzangu tati nsugu wabese chia u Edmund Garwe loa. So angaza ke siti into enze mu Garwe enze na bantu besishone ni bonke lokho ekuphambanisa ukukhuluma ukuba lichapa emlonyeni.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirohodza obekhuluma imbono yakhe ezimele. Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu enyandeni eGwanda North ngolwesine ngeviki edluleyo, lachiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi lizulu leli elisuphune lezihlahla. Izolo kube lezulu elilolaka elifanayo elichaye ezhombe esigabeni seKhwekhwe lachiya umonakalo omkhulu. Izolo ke abantu basala bengasela zindlu lempahla. EGwanda uAlbert Ncube ubika ukuba abantu sebehlala phandle bengela kudla emangweni wenyandeni.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo weStudio 7 zikhala ngoncedo lokwakha imizi kanye lokudla. Izulu leli belilolako lesabekayo laphakamisa uphahla lwezindlu osekuthe imuli ezifika phose amathumi amabili zisenkingeni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu owenyandeni ngomunye walabo abadilikele yindlu uthi abantu bakhe sebacelele indawo yokufihla amakhanda komne wabo ngoba umuzi wakhe uselele indlu eyodwa nje kuphela lapha lala khona lo mkakhe.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Ngizange ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu isekho, indlu isiwile. Okwami ngaguga ngakhuleka ngathi uNkulunkulu sengibonga umlimi ukuthi abantwana asizange siyengena endlini. Kwalimala yonke into, imbheda nankuyana kuqamukile, kwaqamuka konke amadrama empuphu nankuyana kwanethwa wawela inhlabathi kwangena impuphu kwaba ngokunye. Kulante yabandle.
Lamazwi asekelwe ngunkosikazi Sanele Sodube othi layika bona ngalutho ngesikhathi indlu idilika.
Indlu sabona ngathi sidilikile singale kitchen sithethwa ngumoya izulu lisini. Akulombane liduma seyandawo yokulala umbele wamali ngasitholalo ipende sibe silala phakathi. Okwamanje wakhanya lingani liyeza futhi sokudla kwangena amanzi amagesi sasiyithatha khonapha songena amanzi.
Unkosikazi Sihle Ndlovu omunye wabadilikelwe ngumuzi uthi udidekile engqondweni ngalesi sehlakalo.
Amanzi angena impahla zonke zaba amanzi ngatapurula impahla lezana ngizama ukuthi ngizincedise ngiziwatshe ngizichaye. Hhayi lokucabanga kwangicabangisa kazima lanxa kuyinto eyenziwe nguNkulunkulu nje khonkhwani ukuthi manje khathi sizaphila impilo bani njengoba le simo sizima kangaka. Kunjenje abantwana badla zima 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 zima.
Umnumzana Cornelius Dube uthi amasola abawasebenzisa ukudonsa amanzi lapho bethelezela esifandeni segudo lawo athethwe ngumoya.
Engadini sathi sesithi siyavuka kusisa kwakhona igudu hope safica aya amasola aleli phansi ngomoya. Amasola abethele amanzi kujojo, ujojo esupplier ingadi.
Umnumzana Isaac Nedziwa ukhubazekile njalo usebenzisa iwheelchair ukuhamba uthi waphoza wadilikelwa yindlu alala kiyo.
Ngathi sengithi ngiyahamba kwangehlela ukuthi ngihambe basebenceda kahle bangingenisa ngapha ekhithini. Ingena ngapha ekhithini lapho yaqaza khona unizulu lana seloko kwesisina sezazekungani lomsindo phansi umsindo lwana sathula sathi ngxenye khona ukhona sihlala sahlala sathi siyathi ngoba lana isikhathi esithi abo 2 hours or so then after that singani singani sowuthule sithanazela sabona ukuthi indizela isiwele kudala.
Ukhansela wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi abehlelwe ngumonakalo badinga kakhulu uncedo lokudla.
Eminye imizi sukadilika indlu kwasala i-foundation. So okuwonakeleyo okuningi ukudla ngoba abantu lezinsuku bathenga ukuthi ngubhutshana lokhana konke lokhana ukuthi abantu abaningi into ebatshayile ezawathatha kule ndlala ngoba nxa uthenga uthenga ule budget yokuthi ngizakuyithenga next month kodwa nxa sokuhle kwaquma phakathi kwafaka kwaba ludaba selayenye imali yokuthenga kusasa. So kutsho ukuthi indlala singene kakhulu.
lapho umsakazo we-Studio 7 usiyafika enandeni ngomvulo bekungakabi lo ncedo osoluphiwe labo abedlelwe ngumonakalo usikomithi umnumzana Thulani Moyo okhokhela ikomiti esizozulu ohlangana lengozi esifana lalezi i-Civil Protection Unit ubengakaphenduli imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisemoyeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi izisebenzi zikahulumende ziyaqala ukuthola iholo le-bonus kuyonale inyanga. Kodwa leli phephandaba lithi iziphathamandla zikahulumende ezilesikhundla zaphezulu ezingasebenzanga kuhle azisoze zithole i-bonus lonyaka. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa ezizaphenduka elizweni ngenxa yokuphela umsebenzi kwamaphepha azisoze zibhadaliswe imali yomthelo wejuti. Impahla yonke ebalisa le mota eyodwa ngemuli ayisoze ibhadale lumthelo, kubika leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7, hayi thina siyaphila, siyabonga izindaba ebisethela zona, ebisinikeza zona izikhathi zonke nje, hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi, inhlupheko esilayo, ngebandla lethu elisibusele ZANU-PF. Mina ngiyaxolisa, mina ngokuzalwa ngenzalo, ngokuzalwa ngisuka kule Phelabhusi ngingusibandi Sibo, ngiqamba igama, ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso ngenkinto abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe. Siyahlupheka kulelana lizwe kodwa uma bekhulumuze ukuthi bazidifende bekhuluma amanga, amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behlupheke lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu. Ah, lezi ngatsha zakhe lokhana kuzisa ukuhlu ngakhulu ngenhlupheko esibhekane endawulena nalizwe. Hayi 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 sizibuhlungu babulala abantu, hayi asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulena nalizwe, asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kodwa hayi ngonkosi sizaphila. Unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulena nalizwe. Sesihlupheke kakhulu bazaze basixotshe sikhona kuleli lizwe labo singakasizwe elizweni lelo. Sihlupheka sitshiwa njengabantu nje inkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazabantu abazi kodwa uZulu wonke waseZimbabwe ehlupheka bona bephila njani. Abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano 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 ngiyasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithole nzima shuwa. Lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane lawo lana lizwe laseZimbabwe. Iphume iZANU-PF kulana indawo ithiyela abanye abazaqondisa ilizwe laseZimbabwe shuwa. Hayi hayi
Studio 7, Studio 7, hello. Sengathi ngangeni audio yami ntambama namhlanje. Unkomo washiya esayine unit accord, mangabe yayi unit accord yangempela waye mina ngakwabula logogobeni. Alinabo baba, alinabo gogo. Lo uthi uthethe khona thina mthwakazi master tilizwe angazi ukuthi uzacela indawo khona ngifuna ubone bazamnika yini ngoba nje engafuneki khona. Lo gijima uthe izano ye iya kuyilapho kusuthwa khona. Bense Gwanda Valley last week ngithole i-drink le ebizwa nge fake cold drink le yamalokhu zendlawo noma ngithi ngokhola ngobani bani, that is 22 rand. Iqiniso lo wabona i-fake cold drink at 12 rand siya kuthi 22 rand. Awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khona. Wayenganifakela isikontiri wayekalakhela imizi yenu ibe mihle ma ukuthi kuyasuthwa. Manje ngihlala entabeni njengendwa ngisekela nezentaba likuvika amaginyambila lapha every day ngapha lethi izali right.
Salibonani bantu baba studio basakazi baba studio 7 salibonani Sawubonani basakazi baka Studio 7. Njani bakithi, njani bakithi basakazi abahle. Yeah, lapha bakithi mina nginesikhalo esikhulu kabi la. Mina nginesikhalo esikhulu kakhulu bakithi lapha. Ama leaders ethu lawa ama party lawa ahlukanisa abantu kuphela ukuhlakanipha kakukho. Ngibona mina kufuneka sibe le party nje A1. Kufuneka kusibe le party A1 ezabhekana lezano PF ngqo. Ezabhekana lezano PF ngqo straight. Ngoba lapho kulobunzima lapha, kulobunzima kakhulu lapha nekhaya bakithi. Abantu basazohlupheka. Basazohlupheka kakhulu abantu ngoba izami idlala ngabantu. Phaphamani ma leaders bethu bakithi. Kunina abantu behlupheka, kunina abantu bekhala, kunina abantu bevota. Let us be one guys. Asibangeni ithambo elilenyama bakithi. Asibangeni ithambo elilenyama. Kabilayo inyama lelithambo esilibangayo. Ibani lokuhlakanipha ma leaders. Kube liyahlangana mpela likhulumisane nje lonke. Kuthi la party lawa WhatsApp ama party wonke lawa esiwazwayo lokho eqhamuka. Kufana lokudlala lokho. Lokho ikudlala sibili kusesekuseni kakhulu. Eni train leni yahamba le train le. Yahamba le train ayima. Yeah, isikhathi sihambile lesibani lokuphapha amasuku ema leaders. Kana kudingeka ukuthi likampene ema reserve, likampene ema phandleni sibili kakhulu lokho ku strong. Ngoba izani yakampena bakithi, izani yakampena, ikampena yonke indawo. So nyani ngiyanicela mpela ngicela ukuthi zamanti likampene. Ngibuye mpela kulabo abantu abavotayo laba bakithi corner to corner ye ground of Zimbabwe. Ngiyanicela abantu bakithi, yazi ngiyanicela abantu bahlupheka, ngiyanicela. Ngishuwa ukuthi sesihluphekile kwenela. Ngikuqa ngamadolo phambili kwenu maZimbabweni, ngiyanicela corner to corner of ground. Asike sivoteleni sisistimu. Ngiyabonga.
Studio 7. Siyabonga kakhulu. Siyabonga umsebenzi esenzela wona. Iye okhulumayo ngenkomo kusimos lapha eBhasha eMatopo. Ngithanda ukuthi ngithinte kakhulu ngendaba yokuboshwa kwama-members MRP. Hlanganisa nje labo bona uJob Skhala khona ngale ku-3CC. Nomanje abanye abantu bakuloleli lize nxa bekhuluma umuntu obotshiwe ukuthi ohlukumezwe ngubani. Hayi mina angihlukanisi lapho. Ngabe uhlukumezwe umuntu we-3CC ukhona apha kuleleli lize ukuthi waseZimbabwe ngoba sisonke sisezindawonye singakehlukani naso ngapha komthokazi. Akuyisiyo into enhle kakhulu naleyo into. Kufanele sisole ngabantu bonke bakuloleli lize baphila kuthane kwenaleyo indawo. Abemandebeleni kuhlangene bonke nabo futhi nabesishonile kufanele bahlole. Ngabantu abamele i-justice ukungakulunga okupheleleyo ngabantu okufanele ukuthi khona kusole uhulumeni. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi kanti okwenza ukuthi khona kahle imithetho yonale yiyo eyayihlukumeza abantu ngesikhathi sikaSmith. Okwenza imithetho yonale bonapha abantu ababusayo okokuqala bangalweli ukuthi njengoba silaba human rights lawyers labantu abathiyene abamele imithetho yeZimbabwe ngesikhathi kuzobunjwa kwe-constitution. Okwenza abantu bakithi bangaphakabeli imithetho yonale yama-draconian laws wona lawa lokhe remain in place ayiwahlukumeza abantu kwikile ngoba phela ungafuthi bona abantu abali ama-leaders wona lawa ezanu ngesikhathi kuthathwa ilizwe bathe sithi bona abelungu babahlukumeza babahlukumeza babesebenzisa yona le imithetho yonale engavumeli ukuthi abantu bakhululeke bakhulume bayenze anything ababeki right okwakulwelwa yikuyini anje kunanzela ukuthi abantu laba into ababeyifuna yi-leadership kube babengafuni ukulungisa kuthi that's why khona ilizwe lifile liboyile litshe abantu abakulanto ababeyifuna bayefuna ukureplace kuphela i-leadership yayikhona ngaleso sikhathi ukuze bona basuke bangene emzuzanisani isikhathi. Siyabonga.
Salubonani basakazi baka Studio 7 labalaleli lonke kuzindawo zonke elikuzo. Hawu siyacela Studio 7 ngiyacela kake lifundele yami phela incwadi. Ngilifundele yami phela incwadi kudala ngizibhala mpela and send ama message aya sifazifika ngiyacela. Umbono wami enginawo engithi lami ngofake loba okhulumayo ngonkomo ngibuya elupane esigabeni saseGhana loba eJapiyo. Umbono wami enginawo benginombono othi wona abantu bakithi loba abantu beZimbabwe nje ezimolo lo iZimbabwe yona ngabe kuyabanjwana ngoba kungathi lapha sibhekane lodubo olukhulu kakhulu ngabe kuyabanjwana sincediseni liphathi i-CCC tribusile sizama ukuthi sincediseni yona siphushe yona iphathi le kuvotelwe yona ukwenzela ukuthi sikhuphe iZANU-PF singavotela le iphathi i-CCC sikhuphe iZANU-PF le ngicabanga ukuthi na yonke into izoba right ngalokho okufiswa yila majaha lawa we-MRP ngicabanga ukuthi yikho lapho kuzoba lo mbono i-way forward eqondileyo ke kahle ukuthi kusetshenzwe njani ngoba kathesi nxa kusesenje ayila way forward i-MRP RP ngoba yona yilwela ukuqhuma ilizwe. So ayilayo iwe forward nxa isenza nxa konje as long as kusaphethe izalo. Kodwa kungancediswa i-CCC sonkeni siyivotele sincedise i-CCC sizama ukuthi sikhuphe izalo. Ngicabanga ukuthi mina kuzoba the way forward ye-MRP. I-MRP kuzayinika umkhulu ukuthi i-second step siyaphi.
Studio 7 hayi akeyifunde phela yamake ifunde kathi sisixabana yini libangala sixabana ngenxa yanga hawu ukuliqinise nje ufuna ukuphawula lapho nje ukuzasiza abantu kanjalo angifuni ukusiza la madoda lawa emthwakazi lawa ngiyawasiza ngifuna ukwasiza ngoba iningi yawo kayikwazi ukuthi ayikwazi ukuvotela abakwazi ngoba one uma ngitsho njalo ukuthi abakwazi kabafundisekanga kahle kumbe ngingatsho njalo ngoba one into ekhona balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-1 balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-1 kuyahlupha ke khona kakukakhitshwa izanqu yebuswayo kusale lokuzeni ebusayo bade ebusayo kayikakhitshwa bona bangena ngokuthi bafuna ukuquma uyabona iningi yabo kayikwazi ukuthi balwela ukuquma iningi yithola ngani ifuna ukuthatha ide holumbe ifuna ukubusa angikwazi balahlekile bhethi ngoba wani kathesi kakukakhitshwa ababuswayo.
Kwezemelika, abanye abahlala esigabeni seFlorida abahlaselwa lizulu lesiphepho uHurricane Ian elana ngenyanga edluleyo belokhu bengakabuyeli emizini yabo ngoba yawonakala kakhulu. Izulu leli labulala abantu abedlula ikhulu lachiya umonakalo omkhulu kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika khonale eFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ngiyabonga baba Gandhi ngombuzo wakho. Ngibonga njalo lokuthi khona iVOA ukukhanya lisikhohlwanga, liyasikhumbula liyazi ukuthi khona sikhona lapha abantu beZimbabwe ababanjwabanjwe yiyo iHurricane Lee. Kunokho into enkulu sibili esiyibongayo esingeke sihlekele ukuyibonga. Ye, into ekhona ukuthi khona izindlu lempahla ezamoshakalayo ngayo le iHurricane. Ziningi kakhulu. Ngizakhuluma nje ngalapho mina ebengihlala khona ngoba okwenzakaleyo ukuthi khona izindlu ezamoshakalayo ezamosha ngamandla lawo eziningi zakhona hayi akusabuyeli sizithwa hayi azisalungiswa sokuvele sokuphelile okusho ukuthi khona asisekhothi nalapha asiselawo umuzi lapho esiyabuyela khona baningi njalo abakuleyo kuleyo nkinga kulapha lapha besihlala khona hayi i-community enkulu sibili ebilabantu abaningi ababehlala khona.
Kodwa wena ama insurance lo hulumende bathi bazaphathisa yini?
Uhulumende lapha kulapha angenele khona ungenele vele kuqala ngokuthi khona iFEMA FEAMA yavela yahle yaqala ukuncedisa abantu khona phana kuqala abantu banikezwa imali zokuthi bathenge ukudla abantu banikezwa lezi mali zokuthi behlala emahoteleni khona manje sikhuluma nje abantu bahlala emahoteleni kusiya ngokuthi khona wena ubungaphi kuya ukuthi khona umhlaka 4 ngiyazi ukuthi khona kukhona abaningi abakhona abahlala emahoteleni sebephuma ngoba ilokhu zenza isikhathi sabo sesikwani okunye okukhona lapha okumele sikuzwisise ukuthi khona kulama insurance amaningi lapha e-America abantu abangathatha nxa beyizakhamizi kukhona le renters insurance ibe yokuthi khona nxa urenta endaweni uyafaka izinto zakho zonke onazo kwi-insurance so ke abaningi abantu abalokhuzayo abathole imali yabo ivela kuma-renters bese kuyakuthi ke nxa ule ndlu wena i-homeowners insurance so kusiya ngokuthi khona ibiyabamba ziphi so bayayithola imali yabo benikezwa ngama-insurance into enkulu mina engiyibonayo lapha yikuthi njengoba isehlakalo lesi sisibona sisenzakale lapha elokhuzeni ye-America kwenzakale emazweni amaningi kodwa ukuba nomnotho oqinileyo yinto enkulu mina engiyibonileyo engiyifundileyo lapha ukuthi khona hayi xa umnotho welizwe uqinile umi kahle abantu kungaze ungene enkingeni enjani uhulumende ukhona ukuthi akuncise njalo uyakuncede yinto enkulu engiyibonileyo engiyifundileyo kulesi sehlakalo hayi thina-ke njengoba ngishilo nje ama-insurance sokusiya kuti umuntu wena insurance yakho ibi ninjani kodwa iqiniso ukuthi khona leyo mali yakho engabe uyilahlekile ngokulokuza ngokuphilizwa kwempahla yakho ngulo uzamcholo hayi uyayithola.
Siyabonga ke lo ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.